silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu kangaka uba na-Ijaha elidala inkokheli yethu omunye wabaqali bendaba leyo ubaba uSimon Khaya Moyo uselele enkosini indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizaphu kwaze kwaba lokubambana kwezaphu leZanu Jongwe sokubunjwa iZanu PF ebeyindoda emadodeni. Siyazi ubana nguye obephethe iofisi information and publicity kuZanu PF kupolitbureau, kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi ubana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzabangcono aphenduke, kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana athathe iluba lakhe engadini yakhe. Oso kusele kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo ubaba SK Moyo, as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela. Lala ngokuthula qhawe lamaqhawe, lala ngokuthula moyo omuhle. Siza kulandela nathi endleleni naleyo osibikile kwabaphambili khona ngale. Son of the soil, mntwana wenhlabathi, mwana wevu, siyabonga.